Ababili abahlaselwe ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leli ngomgcini sihlalo weZANU-PF owesabelweni seHarare umnumzana Godfield Masimirembwa lomphekeli wakhe umnumzana Ephraim Fundukwa abasekela labo abakhifa ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kabakabotshwa abatshise ihofisi kaMasimirembwa lengxenye yomuzi kaFundukwa. Abatshise izindlu zamalunga la besebenzisa amabhomba epetulu ukuba ngabaseke ngomsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga okuthiwa ukhangelele ukungena esikhundleni sikaMnangagwa. Bekasebenzisa ngokukhuluma naye ngodaba lolu labanye abamsekelayo. Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Ponyati uthi sebehlolisisa okwenzakale ehofisini kaMasimirembwa kanye lemzini kaFundukwa.
Siva
kudingisisa uba kuyini okwenzakeleyo.
Uthi sivele uMasimirembwa ngokwenzakele ehofisini yakhe.
Level of cruelty that you call petrol on a certain.
Angikaze ngibone ulunya olunje ukuthi umuntu uyachisa umuntu ongazange amphambanise. Kuyadanisa. Angikwazi ukuba kubangelwe yini. Amapholisa asakudingisisa.
UFundukwa walile ukukhuluma ngodaba lolu lestudio 7. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi akwenzakali ukuba bengahlasela amanye amalunga abo.
ZANU-PF will always decry and castigate any and all forms of violence, especially acts of assault.
ZANU-PF siyasola lokhu. ZANU-PF asikwazi ukuba kubangelwe yini.
Kulimele obelinde emahofisini kaMasimirembwa eHarare ngesikhathi ihlaselwa ngabantu abangaziwayo. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kunokasantungwana okwenzakala kubandla leli ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano omkhulu ozaqhutshwa koBulawayo owe-Annual People's Conference obulakho ukukhulunywa ngodaba lukaMnangagwa olokuhlala kumbe ukusuka embusweni. Enye ingcitshi umnumzana Mxolisi Sibindi ofundisa i-coalition ye-University of South Africa.
Savela nje kudala sekukhuluma nje ukuthi ibandla leZANU-PF ligcwele nge-violence but abantu bengafuni ukusizwa njalo bengafuni ukuku-understand. Khathesi singakhangela indaba lezi zama-factions esezikhona kuZANU-PF sezikhipha okusegcekeni ukuthi sebeshiselana izindlu sebelokhe beyishana ngama-petrol bomb kwathini-thini okutshengisayo vele ukuthi sebesebenzisa ama-tactics wabo against each other.
Okunhlanganiso yeZimbabwe Democratic Forum umnumzana Reynolds Nyuwe uthi kuyethusa okwenzakala kubandla elibusayo. Umnumzana Libert Makaripe ingcitshi ezimeleyo yena uthi kungabe kungamacele awebandla leZANU-PF afuna ukuzwana amandla ikakhulu kudaba lokuba ngubani ozathatha isikhundla uMnangagwa engasuka embusweni.
Lezi yizo indaba ze-professionalism esazibona isikhathi sikamgalo. Kukhona abafuna ukuwala lokhu okuthiwo ngabanye ukuba uMnangagwa kabuse kuze kube laningi. Yibo abazama ukukhuza uMasimirembwa ukuba bathume.
UMnangagwa usekhulume kathathu ngokuthi kafisa ukuqhubekela phambili esembusweni kodwa kulamalunga ebandla leZANU-PF athi kumele ahlale esikhundleni. Amalunga la atshaya islogan esithi 2030 uMnangagwa uzabe elokhu ekhona. Abakuphikisa lokhu batshaya phansi ngenduku besithi sekumele kungene omunye esikhundleni lesi. Bazajukutshana kangakanani emhlanganweni omkhulu ozayo ngodaba lolu kumbe luzaduma lwedlule nje. Ngimele iStudio 7 seHarare, ngimnondolozi Ndlovu.